ngaphansi kohlelo lokumelana lesisebenzi yabalwa becasha olwe Terrorist Financing Targeting Center, TFTC, uhulumende weMelika esebenzelana labangani bakhe bamazwe aweGulf wenelise ukuqinisa impi yokulwisana labenhlanganiso zabalwa becasha, ama-terrorist organizations, emhlubuleni owe-Middle East lasemhlabeni jikelele. Amazwe abambisana lele Melika kulolu hlelo abalisa ele-Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar kanye le-United Arab Emirates. Kulolu hlelo amazwe la ayisikhombisa ayabelana ulwazi oluqakathekileyo olunganceda ukulondoloza ezomvikela. Lokhu lwasungulwayo lolu hlelo lwe-TFTC ngomnyaka ka-2017. Amazwe la asisebenze ndawonye kumahlandla amahlanu belisana labalwa becatsha ama-terrorist angamachumi ayisithupha 60 lenhlanganiso lamaqembu abo emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele agoqela abamaqembu anjengabo ISIS, Al-Qaeda, Lebanese Hezbollah kanye lama-Taliban. Kusikhatshana esisanda ukwedlula abe-TFTC bethule umbiko wezijeziso eziqondiswe ebantwini abayisithupha abasebenzelana lamalwecatshwa aweqembu le-ISIS emizameni yokuvimba leli qembu ukufinyelela izimali zokuqhubekisa impi yabo emhlabeni jikelele. Izijeziso lezi ziqondiswe kumankampani akumsebenzi wemali amathathu akwele-Syria athi Al-Haram Exchange, Tawassul Company, Al-Khaliti Exchange kanye lokusetshenziswa ukuhambisa izimali ze-ISIS emhlabeni jikelele. U-Abdul Rahman al-Hussein al-Ahmad al-Rawi kanye lomqondisi wenhlanganiso e-Nijat Social Welfare Organization yakwele Afghanistan u-Sayyid Habib Ahmad Khan. Amankampani lawa lalaba bantu abaphansi kwezijeziso lezi nxa impahla yabo loba izimali zabo zingatholakala bahle bavinjwe ukufinyelela. Amabhanga bengathola lolu lwazi baxwayisa ukuba bazise iwofisi ye-Office of Foreign Assets Control, OFAC. Iziqondiso ze-OFAC zalisa ukwenza ibhizimusi phakathi kweMelika lalaba bantu ukuhlawula loba ukwamukela imali phakathi kwelizwe kumbe emazweni lapho eleMelika elingafinyelela ukuvimba lelo bhizimusi ihle ithathwe impahla lenotho yonke yalowo muntu. Iwofisi le ivimba izizalwane zeMelika ukuthi zibe lobudlelwano labantu abaphansi kwezijeziso. Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika, u-Treasury Secretary Stephen Mnuchin, uchazise kabanzi ngabakwenzayo phansi kohlelo lwe-TFTC oselwenelise ukuphazamisa imisebenzi yama-terrorist emhlabeni jikelele. Uphinde wathi uhlelo lolu soluqinise ubudlelwano obukhona phakathi kweleMelika lamazwe aphansi kwalolu hlelo. Unobhala wezobudlelwano beMelika lamazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo, yena uthi uhlelo lwe-Terrorist Financing Targeting Center lukhona ukuxwayisa ama-terrorist labasekelayo ukuthi bachiyane lalo mkhuba ngoba bezabanjwa bejeziswe. Lawo ngamazwi kahulumende weleMelika, liwabalelwa yimi, uMichael, we-Studio 7.